Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olinga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uzakuba lukhulu.
Abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona, bakhangele izithembiso ezenziwayo.
Ivandla le-CCC liphathisa asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko.
Ayibe sibiza bonke singakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni.
Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe.
Nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iningi lithi umnyaka lo esesiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uzakuba ulukhuni. Ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli luzenziwa kuwona lo umnyaka. Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele, iningi lingela msebenzi njalo lentengo ezitolo isidla phezulu. Kodwa uhulumende yena uthi konke kuhamba ngemfanelo. Abanye bathi izithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edinga usekelo ngomnyaka ka-2018 kazifezanga. Lezi zithembiso zibalisa ukulungisisa ezempilakahle, amandla kagetsi lokusungula imisebenzi. Abanye bathi uhulumende engabuyela esihlalweni akusoze kube lobubelo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi lifuna ukuphiwa enye nje elinye njalo ihlandla lombuso ukuze liqhubeke lenhlelo zalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nyaka odlulileyo hayi kuthanda ukuthi ube nzima. Uzokhumbula ukuthi besisuka ku-COVID. I-COVID layo ingakathi ithwalise nzima nje umhlaba wonke. So kwadingeka ukuthi kube ngathi ilizwe liyavalwa. So uma ilizwe livaliwe kuchaza ukuthi kuba lama-rights athize angabi khona ebantwini. Abantu abakwazi ukuhlangana indlela okumele bahlangane ngayo. Abantu abakwazi ukwenza okuningi nje abangakwenza. Whether bafuna ukuprotesta noma bafuna ukuhlangana baxoxe ngento ezingahambi kahle elizweni, hayi bekunzima sibili. And makunjalo-ke lo mikhonomi ube wabasuppressed kakhulu, not oweZimbabwe kuphela kodwa womhlaba jikelele nje kube nzima. So sibona amazwe even amakhulu America manje bezama i-recovery yabo, inflation iyahlupha, nase-Europe into efanayo, nakhona lana e-Africa even ku-region lana kusadiki inkinga nje. So nathi ke sisabhekane lakho, kodwa kuthe sokusiya kupheleni konyaka hayi sokungathi kuba bobungconywana obuthize. Ama-interventions here and there ayenziwa nguhulumente, sibonile njalo udlamo luqhamuke kuma-by-elections abe khona eMatabeleland South, eNsiza lasemaTopo to be specific. Kodwa sizula umongameli ekhuluma ngawo ku-State of the Nation address yakhe ethi akathandi njalo akakhangelelanga ukuthi kube lodlame kulo nyaka ozayo. So khonoko nje sithemba ukuthi kube khona okwenzakeleyo ukuthi government ifinali iqambele ubusayo lingenele ngoba hayi ngemva kwalokho abe khona ama by-elections kodwa sange sabona uDlamini mangabe lube khona asizange sezwa ngalo njengalokho okwenzeka kuNsiza nasematopo so mangabe ngiyanikeza imark ka 2022 ngingafaka u 5 out of 10 siqale kunzima sibi
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiqala uka 2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe ikakhulu sikhangele ubana kulokhetho oluzayo
unyaka ka 2023 uzoba unyaka makungaya ngendlela okukhulunywa ngakhona kakhulu njengoba besengishilo ukuthi uMongameli uthe akafune Dlamini wayeshilo lento ngo-2018 hayi kwangakukhona uDlamini ngo-2018 so ngithandaza ukuthi bazomlalela beqembu lakhe ngaye lo 2023 njengoba bakwenza ngo-2018 kungabi khona uDlamini kodwa abantu bakithi into ezoyenzeka ukuthi bazothola izithembiso eziningi eziningi zakhona zingamanga bazothola lokhu bribe ngamarayisi nangabo pinzi namafutha nento eziningi nje lo nyaka nje kuzwe kungathi kuba mnandanyana ama elections engakafiki mina ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngabe abantu beZimbabwe benza njengabanye amazwe abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona bakhangele izithembiso ezenziwayo bese bevota ke bebona ukuthi mangabe sasihlala sithenjiswa mangabe njalo nje kulokhetho kwenzakale kanje kodwa kungatshintshile into ngemva kokhetho bese betshintsha bavote different
lo ke ngosenator Khalipani Phukeni ubekhuluma imbono yakhe ezimele lokhu sikudaba lunye ibandla lezanu PF lithi umnyaka esisanda ugqiba ubulukhuni kodwa inhlelo zalo ziphumelele kakhulu sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana kuNakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakale ngomnyaka ophelileyo njalo lokuthi umnyaka lo esiwusungulayo uza kuba unjani
umnyaka okade unzima enxa sikhangelelwe okwenotho lelizwe lokhu bekubangelwa ikakhulu ngama-sanctions afakwe elizweni lethu eleZimbabwe ayenze ukuthi singakwanisi ukwenza imisebenzi yethu kakuhle njalo nje ngumnyaka kade sivela khona ebuhlungwini bomkhuhlane owe-COVID-19 obuye la waphambani sa intuthuko yelizwe so umnyaka lo ngumnyaka okade ungalula kodwa nje ngumnyaka esibone khona okuningi kusenzakala elizweni kuvela kuhulumende okusinika ihope elizweni sikhangele sabona ukuthi ngumnyaka esifike khona irecord harvest eyewheat okuba kwenza ukuthi thina singathengi iwheat kwamanye amazwe oqala sukusela umnyaka ka 1963 njalo nje ngumnyaka obone ama projects amaningi ku mining sector eqalisa ama projects ayenza ukuthi ilizwe lethu lithole imali kwamanye amazwe sikhangele sabona ama projects amaningi ku lithium eqalisa sabona ama projects ku steel eqalisa lo nyaka umnyaka njalo esibone khona sisiba nemali evela kwamanyamazwe engenileyo kakhulu elizweni singathi ngama foreign currency evela kwamanyamazwe ikakhulu ilethwa ngabantwana abeZimbabwe esithi ngama diaspora abakwamanyamazwe lo umnyaka umnyaka njalo obone imigwaqo eminingi ilungiswa okokuqala ngenew dispensation imigwaqo eminingi iyalungiswa iyafakwa amathara amapotos aphethwa lomnyaka umnyaka njalo esibone khona iexchange rate yethu icuma ngenxa yokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ku-economy yethu lomnyaka ngumnyaka obone izimali eze-devolution ezivela kuhulumende zisenza okuningi okutshiyene emakhaya okuhlanganisela ukuyakhwa kwezibhedlela ukuyakhwa kwezikolo so umnyaka lo ubuye lokuningi okuthuthukisa ilizwe leZimbabwe abaningi bengabe bengaku kubonanga bengabe bengakuzwanga okukade kusenzakala kodwa sike lethi 2023 ikho lapho seqhasa ukuvuna into akade sizilima ngo 2022 ubenzima usebuye emaphethelweni umnyaka njalo esibone khona kusiba lama-by-election achiyeneyo elizweni lapha abe-TCC labe-ZANU-PF bebhuqene babhuqana ama-constituency amaningi
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiwuqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe
umnyaka oka-2023 ngumnyaka esikhangelela ukubana sibe ngama-elections yethu ngoba nje liyakwazi ukuthi sesiqalise ukuxoxa eParliament ngendaba ezama constituency ethu lama delimitation exercise ezek lokuqunywa kwama wards ethu
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka isiphathamandla sevandla lezwana PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebhinga Ivandla lesi-CCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko yempilo. Asebekhulile laba babikwa bethwele nzima ngokoma komumo wezomnotho. Abanye abathola impentsheni yabo kumbe eyabomkabo eseyagugudeka isisindo okokuthi ngenyanga abanye bathi bathola amadola angamachumi angeneli lokuthenga impuphu. Ibandla lesi-CCC liphathise ngesepha amafutha okupheka irayisi lokunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba nguye kade enikeza amanene lamanenekazi la ukudla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besile President's Annual Cheer Fund namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama hampers ye kubuye abantu abaningi ngathi abedlula e 500 wanamhla yabe kuyisiphikiphiki ehofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hayi kumnengi kakhulu lokubona ukuthi kugcinwe kuhle lokukhangelela futhi osikhulile abanye bebe kuma wheelchair abanye bekudingakala ukuthi kuthwale zona izitulo abahlezi kizo hhayi umsebenzi kumnengi sibili into enhle into eqale kuhle yaphela kuhle abantu bethaba kulo musa labantu vele abaningi okumangalisayo
manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ivandla
hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ivandla phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni so nxa sebehamba ngodondolo so dingakala ukuthi lathi sibe lothando lokho okompangazwe hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi osikhulile ngomama bethu ngeke sa bandlulula ngaleyo ndlela so kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa abanengi basuke besithi bona kangena umfana bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokhu ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media sabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi but omali sileyo ukubona ukuthi iningi yabo sikhulile bayazi ama-slogan hayi bekujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebe lathi bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lephalamende asibumbe ikomiti ezacubungula umbiko wogatsha lwezokhetho iZEC ekwaba izigaba zokuvota idelimitation. Amalunga alikomiti ngathi uMnumzana Prince Dube Gospanda, Douglas Monzora, Pupuraito Garepi, Dexter Nduna, Kenneth Masani, Tsitsi Muzenda, Chidoma Liwa, David Barirenyatwa, Musa Ncube, Cuthbert Mbane, Chief Siyatabwa, Siyansali, Lord David Degeshe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi ibandla leZANU PF lizathola imali efika phose amadola ayibhiliyoni elilodwa lamadola awezimbabwe 985 million dollars phansi komthetho wezamabandla ezombusazwe owe Political Parties Finance Act. Kuthi ibandla le-MTCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lona lizathola amadola ayizigidi ezingamakhulu amane 422 million Zimbabwe dollars. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abasakazi bethu lonke nje ngobuningi benu lonke lisibalele inyo zishona Ndebele konke siyayi nyalijabulela siyabonga kakhulu lifisela inhlanhla sibonga uThixo lokhu umnyaka sikuphelile lokho esilondolozile njalo mfisa ukuthi ndifisele impilo enhle futhi ngomnyaka olandela ukuthi uNkulunkulu ngayeligcina kakhulu ekakhulu lisebenze kahle lathi hhayi nathi siphilele aloba nje sebezazidonsa nzima nje kwamele kwenze ngokudinga impilo ukuthi siphile kahle labazali labantu abethu ezimbabwe kuphela nje mina ngilokudana ngabo malucky nkomo abasupport izano umuntu uze comment izano uthi uyakhangela ngumuntu wakogodlwayo sibili nxa ungabheka kiwo khona leswele avoka umkwabeni usiya emaziya sithibe embondweni chelsea esilalatshani felabusi mgangabezi mahole akula mgwaqo evini kodwa uyamuza umuntu akhona esupportiza nombuzi uzivuze ukuthi urayithi kumbunjana lo muntu kana akula nto eright ulela nendawo engizikhuluma zonke zinale sakula nto eright ngijonjonjo kodwa umuntu uyamze support hathi abanye abantu baloya sibi mebadlani ezana benza le support izani ngendlela bayisupporta ngayo izani vele kayikho right malakhe inkomo nxa ulalele lawe kumbe uyini kumbe angazi thi ngathi ubakwenzani abantu bezani khuluma iqiniso umuntu kaThixo lapha nakithi akula nto eright umuntu wakithi uthi bathi hayi khuluma iqiniso akula nto enhle amangathoke leni sibili yekele umuntu omdala ke lomkudala sibili kodwa ayekele ukukhuluma amanga izizani vela ulanto eyenza kithi liyakula ngijonjonjonjo qiniso lihle kakhulu kuyakudanisa kuyamangalisa nxa likhuluma amanga libangaka kuyakudanisa kakhulu lithi abantwana abathina nxa abadala lizakhuluma amanga ngakho
salibonani salibonani lonke bantu bakithi eZimbabwe salibonani kustudio 7 siyabonga izingxoxo lenkulumo esizizwa kodwa kukhanya kunzima khona uzima ngathi kuzima eAfrika uzime Afrika kakhulu ngoba i-Afrika nje iyilizwe elinama-resources amaningi but futhi liyile liphuwa kakhulu so uzime Afrika kunzima kakhulu into enzima yikuthi asikhona ukuzenzela lutho yabo mazi ukuthi kumbe uyasola ukuthi ubani obosandani akanaplani makuwukuthi ukuncindezele ngabelungu two futhi izanu nje lesisisi ithi ungadi into into one into efanayo futhi kodwa ukuzamanga
abantu mayi isisisi mayina usilizo bazobe sebesithi kudayizana yayingcono kakhulu njengoba manje siyakubona phela abantu bathi umgaba wayingcono kulo mnanga umgaba zangabe ngcono umnanga kwazangabe ngcono isisisi angeke zibe ngcono vele ha ngaphandle kokusetshenziswa enye indlela nje but ukuguqula ingqondo zama supporters kumbe zabalandeli kunzima isisisi ingawina lapho vele kuyaba bad twist ngoba owawuqala abalastrategy nje yabona ngabantu abaxabanayo ngathamisa ufuna ukucontrola ungala okweqileyo vele and kakabi matured nepolitics adinga ukuthi abe uthole isikhundla mhlawumbe esinye waqedisisa ngepolitiki wafunda ngaso ukuthi ufundile esikolo akutsho lutho lokho i-experience landlan iyadinga aba batshintshe ubuholi bekuzobangcono
njani ngasakazi bakithi ngangikukhumbuza kakhulu kakhulu undoda lo kuthiwa ngumalaka inkomo uthi ananzelela ezinye izinto ezenzakala phakathi kwezwe lakhe siyakhumbula ukuthi undlovu u-big boy ndlovu undoda wabhobhayo u-MP wensiza kungena undoda lo kuthiwa khona wangena ngemva kwamalaki lo ngemva kwaboy ndlovu ula kwaba kubi laphana abantu baqalisa ukuhlukulu zaluchaya besenza zonke izinto ezingafanelanga wangena ulanga kwathiwa indoda wagijima wagcwale ilizwe lonke esenza izinto wangathi ulungulungisa imigwaqo osusa ilabhuzo uchi ungafika ngemaholi kula namhlophe lokhu milapho lowo mgwaqo kuyekuyenga nje kuphela abantu bakithi sasuka lapho ulanga basebemkhafula sebebonile ukuthi bafuna ukufaka kwabo nangena uspezi wangeniswa namhlanje siyambona uspezi usekhafulwa kube ngathi laye unkomo wakhafulwa ngendlela engekho okuzukuthi nje babesetshenziswa abantu bakithi khangela ke inkomo usukele wesmith usiyafika kini khonaphana edolo ubona ukuthi umgwaqo unjani nalwana umagadlagadla lokhu lisithi ye liyalungisa imigwaqo liyalungisa lizampifa ngazi ukuthi lilungisa imigwaqo yiphi yakhona engahle uthi ukhangela i-violence ekhona elizwe ibangelwa yini bantu bezambi lokhu liphika lithi akula violence kathesi abantu bakini bemletha ngiyazi ukuthi kulesi hloko sakho phakathi kompani emletha esihlukuluzwa yiziye kodwa liyakuphika ukuthi uyahlukuluzwa abantu angazi ukuthi kade licabanga njani bantu bezamsweti lokhu befisa ukuvula impi ukuvula impi lokhu likwenzayo ngoba licabanga ukuthi lina li-supreme one day kwenye ilanga lizakubona ukuthi ayikho supreme ngoba likunanzeleli ukuthi esenzayo njengephathi hayi awusihambeli kuhle usihambeli kuhle sibili ngovika uqondanga ungakhangela khona ku-unit acod le sikhuluma ngayo namhla okuthiwa zihaphuzane kungani kulala mhloko kungala vice president ovelanga kuza kube kanti futhi u-vice president wafaka waba yi-second weza kungani ngafaka waba yi-first vice president ukhanti i-unit acod efeki nje kuphela into zakho ngazifeki into ezizane ezokudlela ezela abantu zibahuga ngomalaki simkhangele malaki lokhu likwenza yabo
salibonani basakazi bakatito 7 nali njani lonke nje hhayi thina siyaphila laphe sikhona ngincubele okhulumayo wesigabeni selubhane hhayi siyazizwa indaba ngiyamuzwa kindoda okuthiwa ngumalaki inkomo ukhuluma la yazi angimzwisisi kahle ngenkulumo yakho ekhulumayo kanti izanu ihamba isiyadinga inkululeko lapho yayisiyayidinga khona kumbe kusemozambique kumbe kusezambia yayihambela ukuya kulwa lezaphu yini ngoba lezi nkulumo ezikhulunywa ngumalaki inkomo zinkulumo eziqondane lesizwe esimnyama sisiwa labelungu ukuthi abantu sebekhululekile sebekwanisa ukuyasebenza lapha sebekwanisa ukwenza sususu kodwa besezithathana esiqondisa kuzaphu izanu yayivele isilwa lezaphu yini ukuthi nana lokho kwenzakalayo kwakuyimpi yezanu lezaphu ukuthiwa abantu sebekhululekile kathi esingukuthi izaphu yanqotshwa iy'nkulumo zakhe zinjalo phela ngoba lezi nkulumo ngazikhulunywa ngumuntu ongalabandlululo umuntu okuthi uyayazi indaba ngakaziqondisi kuzaphu ngawuziqondisa kusimithi ukuthi yilanga yokukhululeka ukuthi sakhulula ilizwe so bona bakhulula bani lapha ngabeqondanisa lezaphu kumbe vele bone injongo yabo yayinokubulala izaphu nxasithi ibulala izaphu ibulala amandebele isiko lawo kanye labamboni ukuthi kwakuyempi ngoba thina siyazi into mayayiyimpi kwakushiwa ngapha langanjengesikhathi sikasmith manje le yayingasiyompi kufanana lokubopha umuntu izandla umhlaye ngenqandi ubaxege bethi uthi etshayele umuntu obotha izandla ngoba into leyenziwa izanu yayingasiyompi yayiyinto ezeqeda indebele ngoba ngaboni ukuthi umntwana sisishini kungathiwa wayesempini ngayidatshulwa umntwana kuncane ungaziwa ukuthi ufake engigeni kugigwa lo muntu ukhuluma kubili ukuthi awumalanga inkomo kazame ukuthi eqondise inkulumo yakhe kahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe. Esethula umbiko wakhe wokugqiba umnyaka, uZelensky uthe ele Russia selibonile ukuthi imizamo yalo yokubhomba ilizwe lakhe lokuhlasela ngendizamtshina zama-drones ayisebenzanga ngalokhu. Umongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin usesesaba. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele lolandela izombusazwe wele Melika uMnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngempi le Ukraine, hayi ngibona ngathi kayikafiki sibili ekutheni isigcinile, ngoba nxa ukhangela akula kukhulumisana phakathi kwamazwe lawo mabili. Bekusithi ngabe sekuphuma inews zokuthi kulamanye amazwe azwanana leRussia ayilandayo akhulumelayo ukuthi imise impilo le impili. Kanti ke la ngapha eUkraine bekusithi ngabe kulamazwe amanye ayizwisisa iUkraine akhuluma layo ukuthi ayivume ukukhulumisana leRussia. Bengingakakuboni lokho kusenzakala. Yikho ke mbona ngathi ayikagcini impilo.
Udaba lokuphiwa izikhali zokuzivikela ama-patriots awe lemelika esiya kwele Ukraine, ubona ngani engafika ama-patriots la azayenza umehluko na kumpiyo nale?
Ye, iqiniso yokuthi nxa imelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iyaphambili. Ngoba la iRussia iyakwazi khona lokhu ukuthi i-USA iyathumeza izikhali zonezo khona ngale e-Ukraine. Soke ke nxa ithumeza kukhanya ngathi kungenzakala ukuthi imemetheke kakhulu impi le, ngoba yikho lapho okungathi kuba le threat le eyokuthi iRussia ingajikela isikhali esikhulu lesi esibhidliza i-nuclear weapon. Ekutheni izikhali lezi zizasiza i-Ukraine, yes, zizayincedisa izikhali lezi, ngoba ikakhulu emadolobheni amakhulu lezo ziyabe zinuka zisensa ibhomba lisuka lapho lisuka khona bese zihlangabezana lalo phezulu. Kodwa ke kuyabe kufuna ukuthi kube nabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani izikhali zakhona. Sekusitsho ukuthi ama-Americans asengenela khona lapho. Yikho ukubona kwami khona lapho baba kanti.
Hayi, siyabonga ke Mnumzana Rafael Mthombeni, yena engolandela izombusazwe wele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana phezulu. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus esifikileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga yokuthi ngithengilele ebuchongweni ngaphupha. Uba uMadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula.
Ingoma imnandi kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengathi uza kuba ulukhuni. Ibandla le-CCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.